into eyamas yileyile Israyeli ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane ne-two state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo Bill Clinton ngoba ukuthi i-Israyeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owamaPhalestinian befaka ama-settlers abo lapho yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israyeli Hamas and okunye iHamas I think ayisela choice manje kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from i-Israyeli ngoba i-Israyeli ayisoze istophe i-Israyeli ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istophe iHamas once and for all ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israyeli so ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane angiboni mina kusiba lokuthula kulawa e-Middle East
ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyithatha njani indaba yonale e-Israyeli simzile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israyeli engani ilwisa ngayo abeHamas okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana ubona njani udaba lo
uBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israyeli ngoba i-Israyeli ivele ine-support eningi lapha e-America and so ukuthi uBiden angayisupport i-Israyeli kungamfaka ebunzimeni but sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekhondema indlela i-Israyeli ebomba ngakhona iHamas ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana and into le ayiphathi abantu kahle and so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo abantu aba-innocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza so uBiden I think yena either kumele atshele i-Israyeli ukuthi no imali kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube ne-ceasefire but the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israyeli makuwukuthi i-Israyeli ayivumi ukuthi kube ne-ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.